hamile co-publication ukuthi idaba le-voter roll likhanye lisize ngoba sesikhala ngokuthi kukhanya i-voter roll le eyakhiwa ama-candidate ethu iyehlukene nase sikhangela idaba lama-polling station for example. Amanamba ama-polling station aku-voter roll malutshwane kulalawa agazethiweyo ome kuphose kufike i-1000. Njalo nasikhangela i-voter roll esibe sibona ukuthi bekunokuphambaniseka okuthize ngendaba yama-boundaries awu delimitation. Ubona umuntu abantu abahlala endlini eyi-1 singathi mama kumbe nobaba. Kodwa nasikhangela ubona omunye uvota kwenye i-constituency kumbe omunye uvota kwenye ama-constituency ahlukeneyo. Indaba zona lezi ziningi kakhulu nasikhangela elizweni ukuthi bekulengabanqoka indaba yama-boundaries lawa eya-delimitation nama-constituencies lama-wards esikubone ukuthi njana ngelanga lekhetho abantu bazagcina bengenelisi ukuvota ngendaba yokuthi amabizo abo babengaboni njalo bengakwazi.
Nifisa ukuthi umthetho ndabo wenzeni la?
Sifuna i-vote ifike i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lokhetho. I-voters roll esemthethweni ekhangela ingcele yama-delimitation boundaries ukuthi ihambelane nalokhu oku-voters roll. Ngoba nasikhangela sibonisisa i-vote isinika izinto ezehlukeneyo. Sikhangela ama-polling station for example. I-polling station eku-voters roll esiphiweyo naleyo polling station egazethiweyo ilisi yangkhona behlukene. So lokhu kusenza sicabange ukuthi kube yini i-voters roll engayishiyo le ezasetshenziswa ekhethweni. Nasikhangela umthetho weZimbabwe uyakufaka ukuthi ama-candidates ungakhetha ukuthi yi-candidate ye-constituency and ku-president kumbe councillors uyaphiwa i-voters roll ezasetshenziswa ngelanga lokhetho. So sibona lapha ukuthi kunokuphambaniseka okuthize ngama-boundaries njalo siyakubona ukuthi nasikhangela izindaba e-35 lapho nakhangela efonini ibizo lapho ekhirejiste ngaphi ezinye isikhathi uyabona efonini uyakuphiwa i-constituency nangapha ku-voters roll neyi-constituency uyakuphiwa enye i-constituency njalo kunabanye abantu abakhalayo besithi amabizo abo ngawakho ku-voters roll ngoba abanye bangkhona bavota ngekhetho kungabhakelections ayikhona last year
ngo-2022
kade sebebona amabizo abo engekho.
Kodwa-ke aliphuzanga yini? Aliphuzanga ngiyini ukuthi likwenze khonokho?
Nasemthethweni yinto ezilisisekayo. Asiphuzanga ngoba yinto eyokuthi ivethi iphonge ukulungisisa izinto lezi ngasemthimeni bephinte i-voters roll e-right.